liqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi sikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane. Okokuqala ngizokhuluma ngeSADC, ngibe sengikhuluma nange-African Union. Ngicabanga ukuthi iy'ngatsha lezi zombili ziyehluleka ukulungisa udaba lolu, ngoba okokuqala okwenze abantu baseZimbabwe particularly abemathebeleland babuya South Africa yikuthi kulohlupho olungalungiswanga kusukela kudala olegugu rawundi olwadisplaysa abantu as early as 80s bazogcwala eSouth Africa kwasokuqhubeka nje ngemva kweminyaka yabo 2000. Uthola ukuthi amazwe se-Africa especially eSADC bayabehave as if akulanhlupho emazweni alaba abantu ababaleke bazogcwala eSouth Africa. Ubusuthola ukuthi sebeqala ukusola isizalwane se-South Africa khuluma ngokuthi ziyathathela imisebenzi namathuba amabhizinus. Not only that, siyananzelela ukuthi kulale crime eningi lapha e-South Africa ogobhela le fraud yokuthengiswa kwama-drugs and all those things. You find that ezinye zalezi izinto ezenzakala eGoli ama-crimes kukhozwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Usithola ukuthi sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ngabe amazwe e-Africa ama-presidents alabo abantu abathi khona bagcwele eSouth Africa ngabe yibo abaphitheka ngokulungisa ukuthi amazwe anjengabo Nigeria labo Zimbabwe oMozambique oMalawi labo bonke abagcwele eSouth Africa kulunge emazweni abo ukuze lezi zizalwane zingatholakaliso zihluphana nabantu beSouth Africa labo. But uzathola ukuthi ama-presidents wona lawo akulungisi lokho ngoba bangabantu abangabahuquluzi benotho abangelandaba lamamasizi abalendaba lempilo zabo lemnotho wabo. Esesicabanga ukuthi thina iSADC le-African Union ngama yabo nje ama-leaders ama-countries but abangalani losapho lwabo oludubekayo.
Ubona ungani bengasuka bona bokuza ilizwe le-South Africa lona leli lingasala linjani njengoba sisizwa ukubana abokuza yibo abaziphetheyo?
No, ngicabanga ukuthi baba amazwe ngamazwe aba labantu vele esingathi thina ngama-experts kolunye uhlangothi kumbe ngama-professionals kolunye uhlangothi. But engikunanzelayo sokusenzakala e-South Africa uthola ukuthi layo imisebenzi kayisekho vele e-South Africa sikhuluma kanje. Ngikhangela kakhulu abantu abavela kithi emathebelelendi. Ungakhangela bagcwele Hillbrow, bagcwele kubo Uville, bagcwele kubo Soweto, bagcwele kubo Thembisa. Ungakudingisisa abaningi babo kabasasebenzi ngendaba yokuthi imisebenzi vele ayisekho ngenxa yokuthi ama-foreigners semaningi lapha e-South Africa. Engikucabangayo ukuthi kube kuthiwa amazwe nalawo e-Africa esikhuluma ngawo ukuthi kabacilani bona bezinkokheli, uthole ukuthi singakhangela ngelizwe elinjengeZimbabwe iSADC labo-AU yibo bagijima bancindezela kumbe bafakazi ukuthi eZimbabwe ama-elections abe-free and fair every time uma kulama-elections. But nxa kuliqiniso ukuthi ama-Zimbabweans avota kuhle njalo ekhetha abakhokheli ababafunayo, abantu baseZimbabwe babalekelani eZimbabwe. Uzathola ukuthi babalekela ukuthi akulamsebenzi kulocuku bahlukunyezwa lokhu nalokhuyana ngoba amazwe e-Africa abakhokheli bawo sebengabantu abaqamba amanga abangalani labantu abadubekayo abalani lokuzinothisa. So engikuthiwa yikuthi mina lanxa abantu laba bekhona lapha emazweni laba uzathola ukuthi iningi labo akusasizi kakhulu njengalokhu ukuthi kudala umuntu wayefundisa kwelinye ilizwe besiya ngudokotela welizwe ngenxa yokuthi kulamathuba anjalo kuyi-government-to-government agreement. But kathesi abantu sebezenzela njalo uzathola ukuthi abantu basekhaya kakhulu emathebeleni abaningi babo balamaphepha angabenza ukuthi babe lamaphemithi okudinga imisebenzi ngabantu ababuya ngendlela zabo ngenxa yomumo osekhaya obathwalisenzima.